Namhlanje singenile enkantolo emini udaba loliyana kade ngikhulume ngalo izolo inkundla elufake eceleni okwenze ukuthi elufake eceleni ukuthi kulolunye udaba olofayelwa ngabantu bonabo futhi kwenye inkundla udaba lonolo alukaphela ngesilungu njalo ngamabala omthetho ama proceedings have been stayed pending the determination of this other case. So into ababeyenzile ukuthi bafayela amasamanisi bathe befayela amasamanisi bagijima futhi babuye enkantolo besenze agent chamber application. Into abakhuluma ngayo into yona liyana ekumasamanisi. So lathi sasikuraisele khonoko ngakho sivumelene njengamagqwetu ukuthi hayi umthetho kumele ubanjwe ngendlela enjalo. Ngakho ke akulamuntu owinileyo akulamuntu oluzileyo amasamanisi yaseza determine the conclusion of this matter.
Xa usithi amasamanisi baba sithole uJohn njalo abe qondiswe kubani
o-Ian Makoni labanye into abayenzayo ukuthi bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Inkantolo yeZimbabwe uyilanda ngendlela ezimbili, uyilanda through amasamanisi kumbe okunye esithi ngama-applications khonoko ama-agent application, chamber application, court application. So bona baqala bahamba enkantolo besebenzisa amasamanisi. Isamanisi lona liyabe lisitsho ukuthi i-case le kayiziwa on an agent basis. So then kuthe benze njalo basebe buya-ke sebesebenzisa i-agent process yona le akade sebeyizama. Yiyo-ke i-agent process ebisele emuva ukuthi kababuyele emuva bayiqalisa bayiqedisa khona khana babekuqalise kungamasamanisi.